ngibona ngani indaba yokuthi abantu abakhethwa ngokuvele kayingeni lapho. Yabona nxa besey ngekhaya nxa kungafikisela, sithi sithothanisisela, mina ngibe sengisima ngithi wena mqondisi udoba ngokuthi ulebatha. Angisabona ukuthi ngabe ngasakhangela indaba eqakathekileyo. Mina senginjani sengisola into ekhona kumqondisi engeke nganjani ngayo. Ngoba nxa ezele elebatha, kuthi ukuthi uyakufa elebatha. Angithi yabona. So mbona ngani into esihlupha kundaba zonezo ezizama ukuzisukumula.
Okay, wena uthini mnumzana Moyo?
Hawu, ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga la kuSivan. Mina ngizatsho ukuthi uhlupho lokobulawayo lumayelana le-tribalism. Kuhle ngoba ungikhulumisa lo Sivan Chiworosa esazana for quite some time. Kule document ekhona esirculatayo i-code triple X, abanye bethu ngokuyibala la ngokuzwa ngayo okuthiwa yabhalwa i-MDC about taking over imathebeleleni lakobulawayo. Not only do we talk of code triple X kuphela i-document ye-MDC, sikhuluma la nge-1979 Grand Plan ekhuluma exactly okwenzakala kwele mathebeleleni yonke ngejikelele ngenxa ye-takeover yabantu basesishoneni bebamba izindawo zonke ezinye ezigoqela ma-government institutions. Mphenduke-ke lapho kundaba ye-code triple X. I-code triple X lanxa bengafuna ukuyidenaya ikhuluma kanye ngokutake over ubulawayo, ikakhulu be-take over iBulawayo City Council. Uzananzelela ukuthi kungokokuqala kuyi-history yembali yakobulawayo for the past 39 years ukuba lo city council olama-councillors akhuluma ulimi lwesishona angafika 17 kube lo deputy mayor. So ke indaba lena nxa ngithi ngiyayikhangela mbala i-code triple X lalokhu okwenzakala ku-ground, awusofly say indaba leyi ehlupha obulawayo iqukethwe yi-tribalism. Mina ngike ngaba seHarare for 3 years, I think from 2003 up to 2006. Angikhumbuli futhi ngangiye ngikhumbula ukuthi ngangingafaka ibizo lami eringini whether kukhethwa o-MP kumbe ukhetho councillor.
Nanti udaba mnumzana Chiworosa, code triple X, uthini wena?
Engingawutsho yikuthi uyabona nxa sisiye emsakazweni kumele sihloniphe abalaleli sibatshele iqinisa. Angithi nxa unikwe ithuba elokuthi ukhulume lelizwe, umuntu kumele uzinike amakhwapha ukhulume iqinisa. Yona leyo 1979 Grand Plan kayisiyonto eyabunjwa yi-MP, yibo nalaba omqondisi khonapha koBulawayo. So ngananzelela umuntu onjengami vele okhule ilizwe selikhululekile, angazake mina ngifanise labo mnangagwa. Then sengisiye endabeni kuthiwa ngiyomhlobo lapha koBulawayo, uzananzelela ukuthi into eyenziwa ngabomqondisi yikusapota iZANU-PF becatsha ngendaba yolimi. Yena lo Christopher Dube ose-City Council kuyaziwa kakhulu ukuthi usebenza kuhle, usebenza ndawonye lo mnumzana Obed Mpofu. Uzananzelela ukuthi isikhathi u-Obed Mpofu lithenge i-Victoria Falls kubhalwa kusiya University of Witwatersrand e-South Africa, bekhuluma ngayo u-Obed Mpofu, umuntu owayengu-town clerk owayencedisa u-Obed Mpofu ukuthi athenge lawo ma-property, nguye nalo Christopher Dube. Namhlanje nxa ama-councillor e-MDC ekhuluma ukuthi uChristopher Dube u-corrupt, umqondisi bafike bemsupporti base becatsha ngolimi bethi hhayi amazake ucotsha iNdebele ngoba la ngamashona. Wayengumuntu owayehamba lezipra kodwa kathesi kasenguye muntu ohamba lezaphu le labo babodabengwa, umuntu vele wasala kuzana. So into eyenziwa lapho koBulawayo yikuthi amalunga la azithi nawe-MRP baprotekta iZANU becatha ngolimi becathe ngo-tribe.
Nanso-ke indaba mnumzana Moyo, uthini wena ngalokhu?
Hawu, ngiyabonga. Ngiyamuzwa Sibili uSivani. Okokuqala, thina njenge-MRP uyakhiyemainded, ngicabanga ukuthi kakhuluma iqiniso uSivani nxa esithi thina sisapota uChris Dube ngoba sisebenzisana leZANU. Uyakwazi sosel-journalist ukuthi mina ngomunye wabantu abaqale ukulwa ngidefenda indaba zemathebeleland, yena esosel-journalist uSivani kusoselomgaba. Akulamuntu engimesabayo mina laphana eZimbabwe weza ngumnankakwa kumbe ngumgabe, as long as into ayenzayo ihlukumeza abantu bakithi, weza ngichamisa kumbe ngubani, I'll still call a spade, ngithinto le irongo. So indaba okumela ayichasise uChorotsa ukuthi yena kulama MDC amangayi ngoba oqala kulama councillors ahambe haya kulwa lo Dube uKambalani engu-acting mayor uMguni abuye adlina njengomeya athena yena ube ngikho kulive areverse i-decision yokususpenda kukacouncillor. So into engifuna ukuba yazi ukuthi ama-councillors wonke akobulawayo wongu-29 ngawe-MDC and labo abalide ukuthi uChristopher Dube ayesuspendwa bayemseva nge-letter of suspension were predominantly Shona councillors.
Mnumzana Chirotsa uyakhuluma lapha uMnumzana Moyo uthi hayi bona basola i-procedure.
Umqondisi lapho uyaphosisa mfowethu Chris, uyaphosisa sibili umqondisi nxa esithi yena i-MDC ile document ethiwa yi-888. Ama-documents e-MDC ayaziwa o-juice, o-reload, o-bridge, bonke bayaziwa. Okwesibili, uKambarami lo abamutho. UKambarami ibizo lelo kalisole esitshoneni, angithi. Ibizo lelo vele ngelesiMalawi, ngolimi lwakhona ngale lutho inyoni. Okuthi vele nxa sesufaka ngolimi lethu ngapha singambiza sithi manthelela kumbeni inyoni. Kodwa hayi khona ukuthi singathi kuthiwa umuntu wesishoneni. Hayi, kahle umuntu wesishoneni uKambarami lo. So nxa uKambarami sebemthatha bemenza ukuthi kuthiwa nguye osemele amatshona lapha koBulawayo. Hayi vele nakho vele akungeni, angithi uyawubona. Then sengikhuluma futhi ngendaba yena le ekaChristopher Dube. Uthe uChristopher Dube bezama ukuthi bemsuspende lapha abafana laba abasekhansilini abangamakhansela. Bamnike incwadi. Incwadi leyana vele ilotshwe konke lokhu abamsola khona uChristopher Dube. Kule ndaba yemali e-retention fund ekwana 4 million US dollars. Kule ndaba e-Ascot Development Fund okuthiwa kule contractor eyanikwa izimali mbona iminyaka emithathu edlulileyo. Njalo akuzange kube lenguquko khona phana e-Ascot. Abantu bayilokhu bemele ukuthi imali naleyana eyabhadalwayo isebenzi. Phela imali le ngezakhamizi, imali yama-ratepayers. So ngingazi ukuthi umqondisi ubefuna ukuthi amakhansela e-MDC azidulele yini. Bona bebona ukuthi imali zinjani azikho. Njalo imali enale e-retention fund, imali emele isebenziswa kuma-ward for i-development yama-ward. Ngendlela efana lele okuthiwa ama-content development fund asetshenziswa ngama-MP. So ngingazi ukuthi umfowethu umqondisi lapho befuna ukuthi abantu benjani bezithulele nje ngoba uChristopher Dube elindebele. So nxa umuntu elindebele imali ingashota akasabuzwa uKambarami ngoba abantu sebeya kuthi uKambarami lithona. Angithi yabona umfowethu Chris, into engahambelaniyo. Angithi yabona. So nxa sichothanisisela angithi mina kumela ibatha likamqondisi kumele ngikhangelisela ngithi ngilami ngincedi zombeni ngitophe irekeni kumbe ngitophe isigodo lami ngiphose kulokuthi ngikhangele ukuthi umqondisi ugijima ndlela bani.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so esingasavumi. Ungasigqibela uhlelo lwethu ngamafitshane mnumzana Moyo.
Ngiyabonga baba Chris kanye lo Sidan. Kulo mbuzo akade ngamphendulanga wona engikhulume nge-press procedure ukuthi the same political party elomeya lo deputy mayor, u-deputy mayor uyacotha umuntu, umeya ambisele. Yikho ngiyale ngokuthi I'm not here to talk about, I mean, uChristopher Dube. Though if I'm to talk about him, probably I'll talk of the procedure. Hence I'm saying ukuthi on that regard, ngiyamuzwa futhi uyacasisa ukuthi uKambarami ngowaseMalawi. Yenwe ngengikuzwa ngaye namhlanje of which I know ukuthi vele amadoda amaningi ayempumalanga alokuzifihla ukuthi bona bangobani besenza in disguise in order for them ukuthi baqilibezele abantu bakithi of which anyway lokho ngokwenye ingxoxo esizayenza ngelinye ilanga. But akusoqiniso-ke ukuthi khona njengoba ethilo uthena yena i-code triple X kayazi. Hayi, uyayazi uSizani. Engafuna ukukuphika i-code triple X iziya document njenge-MDC and ngizamthumela nxa engalayo ayibale la nxa esala ukuthi i-document le ngeyabo. Into zonke ezenzakala kathesi koBulawayo nama-structures lapho yena uKambarami ulowo uSizani ayi-member yaBulawayo province kudominator abantu abakhuluma isona ngibala amabizo esona ngibaba esoni. So ngizafisa ukuthi lanxa engayidenyitha so document ye-MDC, but indaba konke okukhona phana edocumentini yangikhona kuyikho okwenzakalayo kacheskwe likamthwakazi particularly koBulawayo. But anyway, ngiyazi ukuthi asingeke siqede konke namhlanje. Engingakubonga nguwe osihlanganisileyo lo Sidan. Ngisithi thina siyi-MRP will never work with ZANPF as much as singabhilive ukuthi i-MDC esicabanga ukuthi bayi-replica of i-ZANPF. Ngithemba ngiyakunanzelela ukuthi it's the only party currently phose ngomhlaba wonke ungaka olama-vice president angu-3 phose kusiba labantu besishoneni abaku-presidium engathi kulo president abo-vice besishoneni abangu-2 nendebele liyi-1. Surely iphathi enjalo ngingafaka ihope le-trust yami ekuthini kanti okubehlula ukuthi nxayizani yona ilabo president abangu-2 yona njenge-MDC elela idemocracy ifake nje kube lo president esihloneni lo vice wesindebeleni kuphela kuyini. Angithi bayakwazi ukuthi vele bakubekile obali ukuthi indebele akumelanga lafa la-take over larula ku-MDC, but into ezinjalo uzaziyala uSidan ngoba uyi-beneficiary ye-1979 grand plan le-Co-Trip X le-MDC. Ngiyabonga.
Ubusufuna ukuphathela ucingo?
Mfowethu Chris, mina ngithemba kulast program laphana bengakuthela ngathi sengisiyapheka amacele bengwane angithi lami isinkwa siyangidulela akula beneficiary engikho khona mina. Mina ngingumyanga kanje umqondisi vele uyangazi ukuthi vele mina lami ngomunye walabo abadubekayo. Abantu abathethe inotho yelizwe yibo nalabo mnangagwa njalo mina sobantwana babomnangagwa. Singabayanga nje ngendaba yani yeZANU-PF. Indaba ye-Triple X code nale ekhulunywa ngiqondisi ngamanga ukuthi i-document ye-MDC yinto nje abazibumbayo ukuthi bephosele udaka besingcolise thina abantu be-MDC. Lowo kambarami abamthoyo ukambarami vele isibongo leso kasiso sesishoneni one. Then singakhangela i-province ye-MDC ngamanga ukuthi uthiwa i-dominated ngamashona. Ku-province executive yethu silabantu abayi-50 ku-50 34 ngamandebele 16 ngabantu abahlangeneyo. So lokho ngamanga lokho abasebekubhala ku-Facebook ukuthi kuthiwa o-James Sithole ngamashona wakwalibuyizwa ngaphi ishona labo Sithole angithi kulowo Felix Maka uFelix ngu-Felix Mhlanga so uthi unanzela ukuthi into yangkhona eyokubumba nje eyokubumba vele ukuthi bekhuluma iy'ndaba zomhloko. U-James lowana umalumami lowana vele lokhu uzenini umalumami ngusithole ngumnakhe kamalumami umbuso. So lokho okhulunywa ngumqondisi vele uthi ubona ukuthi lapha vele okulokuyisitayela kwezanu lapho uzama ukuthi abantu bevikele ulokhu uzenini uChris Dube yabona uzama ukuthi engiretha amanga lapha manje mina ngefustane.